izinto zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu abantu lokhu besaphitheka beqeda ukubhalisa kulungiselelwa ukuvulwa komhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni esenza njalo enhlokisana nezithekeli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Nazo ngibona eziningi zangkhona sezifikile ngalesi sikhathi seziphitheka ukuthi ziyefika eGweru. Kwaba khona abake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese-airport kodwa ngathi bonke asebefikile kwezimbabwe zelemfilo ukungena sebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngubaba uChamisa kusasa kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa uzabe ekhuthaza amalunga e-MDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetshenzwe indlela leyalo yokuthi kuphawula amandla ngumbani owazakalayo mbani njalo olezibhalo ezidlengikumbo othandwa ngabantu nje kuphela umbani. Uthi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa izinhlelo zayo zinokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo yikho lokho zabe kukhuthaza khona upresident uChamisa.
Beso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha kumbe lizabukhetha ngesonto?
Ubukhokheli bokuthwake ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa iy'nhlelo ezifana nama-session ama-plenary lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni kulungiswe so esingakuthi ngama-policy leyajela yebandla uyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani, ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo-12 ilanga lisemini lize lingani liyakhothama. Yiyo enye yezindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.